kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali chona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lentathelo izindaba ezihlukunyezwe lonyaka nxa kuqathaniswe leminye iminyaka. Inhlanganiso ye-National Bakers Association of Zimbabwe ithi intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.10 yafika ku-$1.40 kusukela kusasa. Abaphila legciwane le-HIV basola indlela uhulumende ahlukuluze ngayo umprofita uWalter Magaya ovezele ibandla lakhe ukuthi usethole umuthi wokwelapha igciwane lengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlanganiso ezisebenzelana lentatheli zindaba ezingena umhlangano owenziwa minyaka yonke owe-annual Media Stakeholders Conference iveze ukukhathazeka ngokuqonga kwenani lentatheli zindaba ezihlukunyezwe lonyaka nxa kuqathaniswe leminye iminyaka. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni owenziwa kanye ngomnyaka oqoqwe ngumanyano wenhlanganiso esebenzana lentatheli zindaba eMedia Alliance of Zimbabwe owenzelwe endaweni yabeSapes Trust eHarare. Lumhlangano wenziwa ngaphambilini kokunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwamalungelo entatheli zindaba emhlabeni jikelele olwe-United Nations International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists mhlaka 2 Lwezi. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthembise ukusebenza nzima ukuqeda lokho.
The ministry knows that there are other challenges that constrain the media from
uhulumende uyazi ukuthi kuningi okuphazamisa umsebenzi kwabakuhlangothi lwezokuphatha indaba, okubalisa ukulondolozeka kwentatheli zindaba, indlela eziloba ngayo ukuloba indaba zamanga, ukwehla kohlonzi lapha okufundiswa khona intatheli zindaba, umsebenzi okungalinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kanye lobugwelegwele osebutholakala kulolo hlangothi.
Rampant corruption in the sector, all of which deserve everybody's attention.
Kodwa intatheli zindaba elodumo ebisemhlanganweni lo uLenox Mhlanga uthi lanxa besemukela izithembiso zikahulumende bazoyicela isivuthiwe.
Thina esifuna ukubona ukuthi kwenziwani okumqoka esikubona esingakubamba sithi xa, ngoba bayathanda ukukhuluma ngakho. Engufunayo kuminista ukuthi kathathe wona amaphepha avele khona, ama-research akhona, konke okhona emahhovisini akukhangele ethi kuyini engahamba lakho ngiyetshengisela intatheli lozulu ukuthi uhulumende lo omutsha sesithathe indlela le ukuthi sikulungise.
Kusenjalo uhulumende uthembise abakumsebenzi wokwethulwa kwemibiko ukuba inkampani yomsakazo oweZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC ayisoze yaqhubeka iyiyo yodwa esakaza kumabonakude ngoba sekuzonikezwa amalayisensi kwamanye amankampani. Kubikwa kuzosungulwa njalo imisakazo yamawayilesi ezabelo kunsukwana ezizayo lanxa engasacacanga ukuba kuzokwenzakala nini lokho. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eyeZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zacras, uVivian Marara, besalindele ukubona kufezeke lokho.
Thina esifuna ukubona yikuthi sibili esikufunayo sokukhona ama community radios ama law reforms sekhona lani lani kathesi ukuthi singabathi bayenzile kumbe abakayenze I think it's too early ukuthi siba judge so asike sibanike isikhathi 100 days zabo idlule after 100 days sesibabuza bathilina lati sithi within the 100 days lizanika ama community radios ama license lizayenza lokhu lalokhu kungapi
ukhangelelwe ukuphela kusasa mhla ka-2 lwezi lomhlangano obuthandise ingcwethi kwezokuhanjiswa kwezindaba ilizwe lonke abogatsha lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwemibiko kanye lazo intatheli izindaba wokuhlaziya okuhlupha kulolu hlangothi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ye-National Bakers Association of Zimbabwe epheka isinkwa ithi intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.10 yayafika ku-$1.40 kusukela kusasa. Inhlanganiso le ibifuna ukuthi isinkwa sinye ngasinye sithengiswe nge-$2.20 kodwa uhulumende wangenela ukuthi i-Reserve Bank of Zimbabwe izakhuphula isilinganiso semali yakwamanye amazwe eyipha abapheka isinkwa ukwenzela ukuthi benelise ukuthenga ingqoloyi eyeneleyo. Kodwa umnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamezi eyebulawayo Progressive Residents Association utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi kwezinye indawo intengo yesinkwa ibivele isiphezulu kwe-$1.40.
Isinkwa ligolide kwelakithi lapha ngoba ngikhuluma kunje ngike ngaba semagwegweni sebe sithengisa ngabo $2 bona abantu bama Bakers Association lezi babeke ba poster izinto bethi bafuna siye ku $4 ngenxa yokuthi kabatholi i foreign currency yaneleyo. So $1.40 lo abamthoyo engaba nzima ngoba vele isimpasa yakithi siyadula kodwa unganeno mbijana kuyaphosa kube ngcono kodwa ke siyadula still ngoba imali kunzima kwezamabhizimusi kuhlangothi lwakithi lolu. So kungcono nxa sesibe $1.50 kulalokhu $1.40 kulalokhu sase sikuzwa okwabo $4. Kungani kunganeno nanxa nje kungafuze kujabulise kangako izakhamizi.
Ngezinye indlela ukuthi abantu bebevele besithenga ngentengo ephezulu ukwedlula le.
Ye, bese kusiba nzima ngoba into eyenzakalayo ukuthi kuyaba nomkambo omnyama. Laba abasenza isinkwa bese besifihla ukuthi laba sebesitholile bathathe i-advantage ukuthi nginaso abesekhweza i-price ongekho emthethweni. Kodwa bona abasupplyayo oproton labo Bakers labo Lobbyans intengo yabo ibisithi i-recommended retail price ibe $1.10. So ngase sikhwele nge-$0.30 lakho kubuhlungu ngikhangelele ngomkhonomo wakithi okhona.
Kodwa yona intengo yempahla nje ibisinjani kathesi lokutholakala kwaso?
Impahla lokhe zidula ispecial empahleni esingathi ngama best city needs. Uyakhona ukuthi uma ufuna amafutha ukuthi uqala uthenge igrocery ye-$15 ukuze uthole amafutha nawe ngxenye kube $6 $7. So impahla kaziyehlanga ziyatholakala sibili kodwa ngentengo ephezulu engenelisi izakhamizi.
Uhulumende uthi inhlelo zakhe ezinye besezitshengisa umthelela wokuthi impahla sezitholakala njalo le ntengo yazo inyehla. Liyakubona lena lokho?
Lokhu kasikakuboni ngoba ngangikhuluma ngama basic things kangikaboni okwehlileyo. Ungakhangela othukela labo bani bani kukhwelile kangikaboni ngithole supermarket ekwehlisileyo. Likhona uyalithola emashelfini ngama $2 50, $2.40, 2 kg. Kakukatshengiseli ukuthi uhulumende really sinyathelile sili ukuthi ama-prizes ayehle ezintweni. Kakukakhani practically kube nje ukukhuluma kasikakuboni kusenzakala.
Alo-ke ngumnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Abantu abalithumi abadinga umsebenzi wokuthatha isikhundla sokuba ngumtshutshisi omkhulu kahulumende esichiwe singasela muntu ngokusuka kukamnumzana Ray Gober babuzisisiwe lamhlanje ukuba baphe ubufakazi bokuthi kungani befuna ukuthatha lesi sikhundla. Okuningi asikuzweni kuPraxedes Jeremiah.
Abali ishumi laba babuziswe ngabe commission yezemithetho eyedu judiciary. Judicial Services Commission namhlanje. Iningi labo elibuzisiweyo liphathe kabanzi ngohlangothi ole National Prosecuting Authority abathi lilodubo olukhulu lwenkohlakalo. Umnumzana Matthias Cheda wake waba ngumahluli womthethwandaba waphezulu owe High Court engakayisebenzela kwele Namibia, lapho angumahluli womthethwandaba we High Court njalo khonale okwamanje. Nguye okokele ngokukhalaza ukuthi kuhlangothi lwe-NPA kulodubo olukhulu lwenkohlakalo. Omunye njalo wababuzisiweyo lamhlanje ngumnumzana Tinomudayishi eChinyoka, ongelinye lamagqwetha kamongameli Emmerson Mnangagwa. UChinyoka yena uthi indaba eziningi eziphathwa kuhle ngabahlulelayo kungenxa yokungenela kakhulu kwenkokheli yezombusazwe likahulumende. Abanye abaphakathi kwabalishumi laba ngunkosazana Jesse Majume, igqothakazi elilodumo elake laba ngumeli weHarare West edalele iPhalamende.
Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala kweleZimbabwe. Kambe abantu baphila njani kwamanje? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezemithetho kweleTurkey umnumzana Abdulad Gül usekhuthaze eleSaudi Arabia ukuthi liphathise ngokucutshungulwa kodaba lokubulawa kwentatheli zindaba uJamal Khashoggi obulewe esigodleni someli weSaudi Arabia e-Istanbul. Umongameli Maithripala Sirisena weleSri Lanka ubikwa eselaye ukuqhubeka kokuhlala kwedalela ePhalamende ngemva kokuxotshwa kwakhe inhloko kahulumende ebikhona uRanil. Lesi sikhundla kuMahinda Rajapaksa okudale ingxabangxoza kwezombusazwe kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkampani esebenzelana lohulumende e-Australia Invictus Energy Limited isifumane amafutha awe-oil kanye le-gas emzarabani, njalo lokhu kukhangelelwe ukuthuthukisa umnotho welizwe. Esethula umbiko obukiswe kumabonakude lamhla ntambama, umongameli Mnangagwa uthe inkampani le isahlolisisa lindawo andibana iqalise ukwemba ngomnyaka ka-2020. Uphinde wathi uhulumende waqalisa ukusebenza le nkampani le e-Australia i-Invictus Energy Limited kunyanga ezimbalwa ezedluleyo ukuthi idingisise ngamafutha la. Inkampani le ithi imazisile ukuthi ngempela akhona amafutha, njalo layo isebenza lamanye amankampani azingcwethi kulolu daba. Uhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho.
Mona njengani usesekhatshana kodwa nxa singabantu sivila ufuna ukuthi ilizwe lithuthuke nge-discovery leyo kumele siqalise ukuhlela inhlelo zethu njengabantu abaza kwansuthi babe nemali eningi. Ngiyabe ngilethemba lokuthi uhulumende uzaba lohlelo elokuthi achasise labantu ukuthi i-discovery le izahamba njani, njalo nxa kuyukuthi izimali sezivuya zizahanjiswa kanjani. Sike saba lama diamonds wothiyazwa kodwa salahlekelwa yi $15 billion ngoba besingahlelanga lutho, besingela plan ukuthi izimali zangkhona zizasebenza kanjani. So salahlekelwa izimali eziningi kodwa ama diamonds sewahamba. So ngilethemba lokuthi nxa kuyukuthi liqiniso ukuthi sesithola oil so kumele sifunde emazweni anjengeGhana abanelihlelo engibona njengani zinhle ukwedlula amanye amazwe njengeNigeria ukuthi abantu bayagcina bebulalana bebulalelana i-oil yankhona.
Ukhulumende uthi usebenzelana lamanye amankampani kulolu hlelo. Kambe ukuthi eZimbabwe lapha ingathola okuningi njengoba sebeza kwabelana inzuzo.
IZimbabwe ingathola okuningi kodwa njengoba iZimbabwe iyo engela mali kumele babe lobuqotho sibili kuma negotiations lapha ngoba uzabona ukuthi amakampani lawa engabuya esithi thina njengoba singabantu abafaka imali sesifuna a larger part of the of our proceeds. So iZimbabwe kumele ibe labantu abakwansi ukuthi banegotiate i-deal elizancedi ilizwe. Ungakhangela e-Norway amankampani afuna ukugebha i-oil e-Norway. I-Norway iretaina i-about 86% of ama-proceeds. IZimbabwe ngeke yafika ku-86% kodwa umele ibe lama-negotiations izuze ingxenye maybe 40 or 45% yama-proceeds akhona.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Uhulumende uthi usibalukhulu webhanga lesizwe leReserve Bank umnumzana John Mangudya uzengezelelwa isikhathi sokukhokhela leli bhanga okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kulandela imbiko ememetheke ebulenjini izolo isithi Mangudya engaba esephelelwe ngumsebenzi ngoba ihlandla lakhe leminyaka emihlanu selifike emaphethelweni. Kodwa isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wethule umbiko lamhlanje esithi Mnangagwa ulethemba ngendlela uMangudya asebenza ngayo, ngokunjalo kuzamele aqhubeke esikhundleni lesi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi endawonye lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Hayi, abantu balombono wabo ngalokho ke babe bebona imbono yabo ngendlela ababona ngayo. Lami ke ngiphinde ngitho njalo ngoba na amabhondi kababa lo ugazena ekumugabe ekukhulumendo owadlulayo wathembisa wathena hayi yena amabhondi angakela ukusebenzeni zaresayini kho ke karesayinanga amabhondi kodwa kasebenzi njalo basebevumelana lapho nomthuli bengayanga ebantwini ukuthi kuthathwa ama-2% esingawaziyo njalo ukuthi asebenzani. So sokudingakala ukuthi khona siwalandele ama-2% lawo sibone ukuthi khona angene kobani asebenzani abhadalani. Kodwa uma ngikuthi hhayi ngibona ngazani kuphazamisekile laphana kumele ukuthi umthuli unqube laphana ephiwe e-New Garden utho ukuthi umgano omutha wokudlela ngabe lokho edlela emganeni obhobokileyo njengomangunja. Hhayi,
mnumzana Mkhwananzi wena uthini ngalokhu esikuzwayo ngosiba lukhulu webhanga le-reserve?
Kuzindaba ezidanisayo mpela, nami ngivumelana nobaba uKhabo ekuthini lo muntu uyingxenye yokwehluleka obekukhona kusaziwa kuhambisana lombuso kaMgabe. Siyazi ukuthi lizwe lakithi liwe lasha amangqeshane ngaphansi kwakhe uMnumzane uMgabe, nabo bonke abantu kade ebaqokele ezikhundleni zokuthi baphathe isiphala semali yezwe laseZimbabwe. UMangutsha, leli gama ngathi angikwazi ukulibiza kahle, nizongixolela. UMangutsha lo, njengoba esaziwa ukuthi ngaphansi kwakhe kube khona izinto ezithile eziswalakalayo, besicabanga ukuthi ke ekungeneni kwalo mthanyelo omutsha, njengoba ethembisa kanje kangaka uMnangagwa ukuthi owakhe umbuso uzoza nezinyathelo ezintsha, anyathele ngonyawo olutsha, besicabanga ukuthi ke uzomsusa lo muntu ngoba imigilingwane ethile nemikhonyovu evele isenziwa ngabantu e-Reserve Bank, njengoba kuvelile ukuthi kunama-directors afika 4 okuyokade hamba ayothenga ama-bond aqale awathengisela abantu awanike nabosiphatheleni ukuthi bayobanothisa, bazinothise bona. Baphathe of umkhonyovo omubi okuyiwona ocikelela phansi umnotho waseZimbabwe. Bekungaba kuhle kakhulu ukuthi uma ubeqonda ukulungisa uMnumzane uMnangagwa, bekumele lo muntu ashabe ngomunye wabantu bokuqala ukuthi baphume. Ngibona sengathi ukuba khona kwakhe eqhubeke khona lapho njengoba sokuthiwa usengezelelwe isikhathi sakhe somsebenzi, usezobolisa namaqanda abekade engabolanga njengoba engumuntu ozosebenza noMthuli Ncube ebesikhola ukuthi uzimisela ngalokhu akuqonda ukukwenza. Sezophazanyiswa yibo laba bantu obekukade bakhona besebenza laphana beyikhensa. Yikho ke kuyadanisa ukuthi umntonja uyaphiwe ithuba elitsha lokuthi aqhubeke ganga.
UMnumzana Mkhandla, manje wena nxa ukhangela ubona ungani kuyini okumele kwenziwe nguZulu?
UZulu lapho kungenziwa ubaba uMnangagwa, singathi umkhokheli welizwe uMnangagwa, wakhupha ama-ministers from different portfolios, wantshintshantshintsha, wakhupha ama-prime secretaries, wakhupha ku-army, wakhupha emapholiseni, wakhupha ama-prisoners, izibotshwa ejele ukuthi kungene ezinye ngale ukungena kwakhe. Lo ubaba lo kaphume, ekuphumeni kwakhe sizazama ukuthi lathi ngenhlanganiso zethu sithi ingeke sesingabafikela lapha sibabonise bona abaphethe intambo khona ngale bengakulaleli lokhu. Sesidinga nje abantu bengene ezitaradini ngobana lobosiphatheleni kakhuthiwe laphana, kube kanti kade bemunya kuyena lo uMangutsha lo.
Ya, uMnumzana Mkhwananzi, kathi kungaba kusenzakalani ukuthi yena lo ubaba uMangutsha ubekhona kumbuso kamongameli Mgabe, ukathesa ukhona kumbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa? Bambonani bona abantu bona laba bababili omongameli labo?
Mina lo uMangutsha angimazi sise kahle ukuthi kahle ubevele engubani, esuka kuthethwephi, kodwa kusobala kimi ukuthi lokhu obekufunwa ngababusi ngabaphathi belizwe kusasengiye uMgabe ubekwenza. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kusaphethe uGideon Gono, umuntu ongiyena owenza ukuthi umbuso kaMgabe ungamchithekeli okwesikhathi eside ungamchithekelanga, nguye uGono ngokuprinta imali engamaphepha ukuze banike amalunga ombutho. Ngineqiniso ukuthi lapho uMgabe akubona sekufanele ukuthi angasusa uGono angenise uMangutsha, nakho uMangutsha wavuma ukuthi uzodlala isiginci sikaMgabe futhi lokho akufunayo kuzomenza ukuthi aqhubeke namathele emandleni kazokukuthinta.
Alo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bexoxa indawenye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Umprofeta Walter Magaya ovezele ibandla lakhe le-Prophetic Healing and Deliverance ngesonto ukuthi sethole umuntu okwelapha igciwane le-HIV lomkhuhlane wemvukuzane. Wenze umhlangano lomphathintambo wezempilakahle uDokotela Ubhada Moyo, waxolisa ngakwethulele uZulu. Kasenelisanga ukukhuluma loDokotela Moyo loMagaya ngodaba lolu. Abezempilakahle abagoqela uhulumende bacothoze uMagaya bese basebesithi abantu bangakeli ukunatha amaphilisi athundubeza ubukhali begcikane le-HIV. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo osephilele egcikwane leli okweminyaka elithumi lanhlanu ngokwethulwe ngumagaya lokwenziwe nguhulumende.
Njengomuntu ophila lo mkhuhlane wona lowo kuzi good news kini nxaba uliqinise. But then uhlupho engiba lalo mina yilololuyi-one, the way i-government maybe mhlawumbe kuyenhle ngayo aba-athakhana laye maybe through the media bengamadresanga. Ngoba mina I believe ukuthi umuntu nxa isithi usetholile umuthi kumele umuthi wangikhona uhambe kuma-processes akhona ukwenzela ukuthi usetshenziswe nguye wonke umuntu, kungabi ngumuthi kamagaya mhlawumbe le-church yakhe. But what we are saying ukuthi khona kawutestwe umuthi lo waziwe than ukuthi bona baqalisa ukumbhomba bengathestanga. Yilo hlupho esinalo eZimbabwe. There are a lot of people asebaclaima ukuthi balawo umuthi lo bayelapha i-HIV and AIDS. And those people akulanto eyenziwayo. And umagaya comes like sithi sengilawo. Mina kangivumi kangiyani ngoba kangikwazi ikuzena umuthi wakho umagaya kangikanjani kangikawubona. So I'm saying ukuthi government, through Ministry of Health, whatever, NAC, wherever ikuzena, bangakhonfuse abantu. Umagaya usenzile ama-claims akhe, bakabambize, cela ubuye lo muthi wakho siwubone ukuthi uhamba njani. But well, ngile mbuzo mhlawumbe bengingayibuza umagaya ukuthi utestwe njani lowo muthi, utestelwe kubobani. And the other thing maybe bengingam-advisor yona ukuthi angakhiphi abantu kuma-ARV ebayintroduca umuthi wakhe ngoba awukabi scientific. Whether u-scientific research thina kasikabi la information and there is something esiyizwa kuba ngumsindo through the papers lamapholisa bemreda. I think the government what they're doing is not professional ngoba people would think ukuthi umagaya umuthi ulawo but i-government sisiba jealous. They should have invited him kwaba yinto abatshela isizwe ngumhlaba ukuthi no, we are testing ama-claims kamagaya. So bathi nxa sokuphuma kuphume sokucacile ukuthi kuliqiniso kumbe
kakusoqiniso.
So it, this is now it's really confusing. But if it's true, that's good news to me. Ngoba mina I'm taking ama-ARVs, I'm not only taking ngoba sengu second line kathesi. And lapha eZimbabwe sile first, le second, le third kuphela. So anti yabona ukuthi nxa sokuthiwa sokulomuthi, that's good news.
Ungezwa umbiko onje uyayekela ukuwathatha yini ama-ARVs?
Abantu kumele baqhubeke benatha ama-ARVs. Layo umagaya kangabakhiphi abantu kuma-ARVs ngoba i-treatment esiyaziyo khathesi ngeyama-ARVs. But nxa sokuleyinye sokumele layo ibe official ingaphumi isemuntwini maybe one because sithi kakwenziwe ngendlela eyiyo. Mina kangisoze ngiyekele and ngiyaxwayisa abantu abaningi ukuthi bangayekeli njalo bangawugijimeli lowo muthi lanxa singaloyisi ukuthi lathi sinathe umuthi lo kuhle kuphele kwinto lo ngoba thina kasikhangelelanga ukuthi i-discovery yomuthi lo owelaphayo ungatholakali kuphela e-America. Nxa kunabantu abangawutholi eZimbabwe lakho kuhle. So but abantu kabaqhubeke benatha ama-ARVs.
Kodwa-ke nxa ukuthi ihulumende ehlukuluza umagaya kangaka, lina lile ndlela lokuthi lingakhulumisana lohulumende yini kumbe lo magaya ngodaba lolu?
No, i-government yeZimbabwe I think uyayazi lawe ukuthi babe bexwayiswa ngubani emengaphi. Anti uyabona. But iqiniso elikhona kabangamhlukuluzi laye ngumuntu osenze ngathi mbe ngama-claims mbe ngithi not engisetholile umuthi. But sesifuna phela umuthi lowo uyehlolisise ucubungulwe ubonakale ukuthi ngeqiniso uyelapha yini isizwe sisizakale. But now i-government ngendlela ekubamba ngangayo namapholisa it's unprofessional. Even like Ministry of Health whoever the second time kuthiwa nginjini bothambani abakwenzayo akukho professional. Kabambize wenza ama-claims, bafuna ama-claims la enziwe ngabantu abase-university yini mbengapha. So ukwenzela ukuthi siphume le nto eyiyo magaya ubesitshela into engayisiyo ama-tablets akhe lawa kanjani kawelaphi kube ne-official statement ecacileyo hayi khona ukwethuselana ngoba nxa sesenze nje ungangani kukhona abakuvalayo.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ophila legcikwane le-HIV ekunhlanganiso yeZimbabwe Adventist AIDS Ministry. Singakahlukani lamhlanje sigqiba ke uhlelo lwethu asikhangeleni inhloko zendaba. Ababona ngokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lentathelo izindaba ezihlukunyeziwayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.